Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 yesonto mhla zintathu kuMfumfu 2021 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Lyamemetheka igcwane le-COVID-19 ezikolo eZimbabwe.
Abantwana i-social distance abayazi. Iziqondiso lazo ukuthi bazilandele ziyakhulunywa bhadamboni zilandele.
Ibandla leMthokazi Republic Party lithi lizaphatheka kukhetho lwamakhansila lolokudinga abazangena kudala lephalamende ngomnyaka ka-2023.
Sifisa ukubisela i-political power kubanikazi bayo abangabantu bakomthwakazi.
Bayakhala abantu emaphandleni eZimbabwe. Ngokuswelakala kwemali lokunye okuziphilisa.
Amabele ebesiwalimile kumnyaka ophelileyo yiwo esesithenga ngawo ama-basics agoqela isepa, amafutha okupheka, ithukela lokunye nje.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba nezinye ndizozizwa kulomsakazo. Abazali lababalisi bathi ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo kudalwa yikuyekethisa kokulandela isixwayiso zabezempilakahle kanye lokwehluleka ukuhlola ababalisi labantwana besikolo ngesikhathi izikolo zivulwa. Lokhu sekudale ukuba abazali bengahlaliseki ngempilakahle yabantwana babo ezikolo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ukuphetha usuku lwayizolo, ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko othi malichumi lambili, i-22, ababanjwe belomkhuhlane we-COVID ezikolo. Kulabantu abedlula amachumi ayisithupha i-66, abahlolwa elizweni lonke batholakala belegciwane le-COVID-19. Umnumzana Themba Kuyemoyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi ukwanda kwenani labantu abathapha igciwane le-COVID-19 ezikolo kubangwa yikuthi akuhlolwanga ababalisi lezifundi ngesikhathi kuvulwa izikolo.
Inani le-COVID kulamalanga liyaqansa ezikolweni, ikakhulu ama-high school. Esikunanzelelayo zikuba akukho okwenziwe nguhulumende njengokuthembisa kwakhe ukuba uzenza konke okusemandleni akhe ukuze abafundi lababalisi bavikele kumkhuhlane we-COVID.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu ongumbalisi koBulawayo ukhuthaza uhulumende ukuba akhuphule indlela zokumisa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezikolo.
Ngabe uhulumende uyathatha amacebo okuthi abone ukuthi uyafaka izindlela ngapha esikolo kutestwe abantwana lababalisi, akube lento othiwa yi-social distance.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uthi izakhamuzi zakoBulawayo kumele zilandele okwethulwa ngabezempilakahle.
Njalo siyananzela ukuthi ukuziphatha kwabantu kuma-communities akukuhle ngoba abantu ngathi sebe-relaxile, abanye amamasa basagqoki, umkhuhlane usakhona ukaphele, baqhubeke behlonipha ukuthi bayi-social distance, bayinanzele, bafaka ama-mask, bahavothwa endaweni ezimiyene izikhathi zonke.
Unkosikazi Sizakele Chabalala ohlala esigodini njalo engumzali olabantwana abafunda ezikolo ezijiyeneyo uthi sebedlela evalweni ngenxa yokwenzakala ezikolo.
Eqiniso abantwana i-social distance abayazi. Iziqondiso lazo ukuthi bazilandele ziyakhulunywa bhadamboni zilandele.
Kusenjalo kulabanye abantu abalokhu bengahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo ngumnumzana Norman Thebe ohlala koBulawayo.
Asikahlabi ngenxa yokuthi asiboni mahluko phela. Asihlabanga kodwa amanani akhona la aqanjwa abantu ababanjwa ngumlokhu esiyesehla. Okusho ukuthi phela i-vaccine evela isebenza.
Udokotela Agnes Mahomva osebenza eofisini kamongameli Emerson Mnangagwa lapho abona khona ngemikhuhlane ememetheka ngamandla uthi bafisa ukuhlaba abantu abaningi njalo bazahlolisisa uhlelo lokuhlaba uzulu ijekiseni yesithathu.
Abaphenyi bakwamanye amazwe bathi ukuhlatshwa amajekiseni okubhusta awesithathu kungaphathisa, kodwa thina okwamanje sisaqakathekisa ukuthi abantu bonke bahlatshwe amajekiseni amabili avele emele umuntu wonke awathole.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Umkhuhlane lo swabulala abantu abedlula inkulungwane ezine, i-4,625 eZimbabwe, solokhu waqhamuka elizweni nyakenye. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ibandla lemtokazi Republican Party lithi lizaphatheka kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023 loba lingasuze libe lomuntu ozancintisa kukhetho lukamongameli. Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli we-MRP, uthi bazaphatheka ekudingeni amakhansila labamele izigaba ezijeneyo edale lephalamende.
Sizaphatheka kulolu khetho sikhangelele ama-local elections esingathi thina yokuvotelwa kwabokhansila. Singenele kukhetho lwabomeli bephalamende kuzabelo zonke zemathebeleni lemigenzi. Esithi thina ngokwenza lokhu sifisa ukubisela i-political power kubanikazi bayo abangabantu bakomthwakazi.
Umoya uthi abantu emathebeleni lenkabazwe kumele bavote ngobuningi babo.
Umthwakazi Republic Party isibuyile ukuzomela abantu bakomthwakazi ngeqiniso, kungakho siyabakhuthaza lokuthi abaqale ukuya register ukuvota kumazekhi offices wonke akhona kwelikamthwakazi ukuze senelise ukuthi ngo-2023 sithathe amandla lawa asesiwathathelwe iZANU-PF le-MDC beqede lapho babuyele bayekhonale kobamba zonke Harare.
Kuthi kuningi okuza kwenziwa libandla lakhe ukuze benqobe kukhetho oluzayo.
I-MRP ilama-strategies amaningi ezathola ngayo uzibuse wayo. Asikawasebenzisi wonke, asikavezi wonke emphakathini. Ukungenela ekhethweni siyakwazi esikwenzayo, njalo futhi siyakholwa ukuthi komthwakazi akulalinye ibandla elizavotelwa elivela eHarare khonale ngo-2023. Kuzovotelwa iMthwakazi Republic Party. Bengariga sizobona ukuthi basirige njani, ngoba kathesi sililona kuphela ibandla elilwela abantu bakomthwakazi lapho bethathelwa amathuba emsebenzi, amathuba amabhizimusi, umhlabathi nakho konke okuhlukumeza abantu bakithi.
Umnumzana Thabani Nyoni olandela iMthwakazi Republic Party uyakusekela okwethulwe ngumoyo.
Wonke umuntu ongaphansi kukamthwakazi sigoqela imathulenti yonke isuka immigrants asukumele phezulu ayirejista avotele iMthwakazi eholwa ngubaba uMqondisi Moyo. Sizama ukuphakamisa kakhulu iMathebeleland ngoba ungananzela thina eMathebeleland asina power.
Kodwa umnumzana Vusani Mbuso Ntini olandela ezombusazwe uthi akumelanga ibandla le-MRP libone engani abantu bonke eMathebeleland lenkabazwe bayabasekela.
MRP ngenxa yokuthi ngabantu abasesigabeni leso asilo qiniso leyo. Sile kathesi ukuthi MRP lama-members angaka eMathebeleland le-Midlands. Kubesike lama-district ukuthi ilima-members amangaka. Singakhulumi ukuthi MRP ikhona, ukuba khona ikhona ile presence. Kodwa i-presence ayitranslated to ama-vote.
Okay. Umoya uthi kunengi okwenziwa ngabavela eMpumalanga, ngakho ke bazavotelwa ngabantu abanengi.
I-MRP iyabhoda isezabelweni ibumba ama-structures. Yena ugijimela ukumbuza ukuthi ama-members ethu mangaki. Akuqakathekanga ngoba ubaba uNtini uyezwakala vele ukuthi kasupporti iMthwakazi, kasupporti i-MRP, ngabe sisupportela amabandla aseHarare. So ke lokhu ukuthi i-MRP ilamalunga amangaki kumbe abantu abangaki abayisupportayo kuzabonakala. Ngithi ukhetho luyeza, sisaqhubeka sikhankasela abantu ukuthi basisekele. Ngicabanga ukuthi umbuzo lowo angeke ngiwuphendule namhlanje ngoba uNtini ule agenda yakhe. Lo umbuzo wokuthi khona why singa-contest presidential eZimbabwe kuyacaca. Thina ilizwe lethu liphelela eMnyathi eKwekwe laphana, yikho kule border eJameson Line. Sizama ukuthi abantu bakithi basinike imandate bengabantu bakithi. Asifuni imandate eMashonaland ngoba sokwehlula ukuphila labantu beMpumalanga. Sikuzamile for iminyaka engu-41 yonke, kusehlulile. Sizozihluphelani ngento esingela control kuyo. I-national politics yehlula ubaba uJoshua Nkomo owayelamandla amakhulu.
Umnumzana Chris Bebe olandela ibandla leMthwakazi Republic Party ukuthi kwenzakala ukuba ibandla le-MRP linqotshwe kukhetho oluzayo.
Singabe sibhothe singamaNdebele, ekugcineni silama chances silama chuba amancane ukuthi sibe iMRP ingene embusweni. So usesengapi lapho ngoba mina as a young njengomuntu osesemusha bengicabangela ukuthi wena njengomongameli wethu uzositshela ngelindawo ukuthi madoda azikhale manje kumele thina sithole ethu indawo as it was divided ngabo 80s ezihlala usisho yinto thina esilindileyo sikwi-exile manje.
Umoya uthi kulabantu abaningi abazavotela ibadla lakhe.
Asekeleni ukukhohliswa sitshela manga ngabantu bempumalanga besithi siyi-minority kumbe sibalutshwane. Lokhu akusoze kusebenze. IMathebelele nje kule migrants esithi ngumthwakazi, i-population yabo is over 6 million. Sikhuluma njengalokhu khathe sikhuluma. Abantu abayi 6 million bayenela ukwenza ilizwe labo. Ungakhangela abantu abayizwe njengabo Botswana, lilabantu abangafika 2.5 million, eSwaziland is 1.1 million. Silamanye amazwe alabantu abakulesi than 100,000. Kodwa-ke konke lokhu ukuthi be besitshela ukuthi sibalutshwani akusoze kusebenze ngoba sesifuna ilizwe lethu.
Akwaziwa ukuba ibandla le-MRP liza kuza njani kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Wezimaphandleni namhla sesigabeni selupane lapho sixoxa khona lo mnumzana Thembelani Moyo.
Siphakathi kohlupho olukhulu kakhulu ngokoma kwelizwe ngokuswelakala kwemali. Amabele ebesiwalimile kumnyaka ophelileyo yiwo esesithenga ngawo ama-basics agoqela isepa, amafutha okupheka, ithukela lokunye nje. Imbangela yokuswela imali indlela yokuthi imali ivele imali le ivele ayikho la ngobunzima kokuswelakala kwemisebenzi esingayenza ukuze sithole imali. Okubuhlungu ukuthi loba sithi siyazama ngokuziphilisa ngokulima into ezinjengama cash crops kawabhadala ngesikhathi azathi mhla ebhadalwa imali yakhona iyabe ingasathengi ngithole siwiji esisodwa somntwana. Kumanje sesihlalele evalweni sizakhamizi ukuthi kusiyafika isikhathi sokulima ukudla ebesilakho. Kuyabe sekuphelile njengoba ngisitsho ukuthi yikho esikudlayo sibuye sikwenze kube yimali njalo. Enye yengozi enkulu ukuthi siyabe singazi ukuthi kumnyaka ozayo izulu lizakuna kahle yini kumbe hatshi. Okuyikho kusuka kube nzima nxa lingasananga ngoba siyabe sesiphakathi kwayo indlala engagcina esiquma amathumbu.
Yes, akuzwa moyo pho ufisa ukuthi kwenziweni ngakho konke lokho okuhluphisa khamisi. Lezi khamisi zona zithini?
Esikukhalelayo ukuthi ngabe uhulumende uyazama ukuthi abantu nxa bethengisa umumbu, amabele kumbe inyawuthi iloba uchinda baphiwe imali ezandleni cash iloba ilibhondi lelo hatshi leyi eyomoya i-RTGS ngoba indlela esetshenziswa ngayo ayiqondanga phandle lapho. Okunye uhulumende ngabe uyazama ukuthi asungule ama-projects azayenza ukuthi impilo zethu zithuthuke sithole imali yokuthi lathi senelise ukwenza inhlelo ezijeneyo. Okusuka kube buhlungu kakhulu ukuthi umumo ulokhe usoma ngamandla okubangelwa ngumkhuhlane lo okhona owe-COVID-19 lawo ohle wengezelela inhlupho esibhekane lazo ezomkhonomo. Ibuhlungu kakhulu impilo esiyiphilayo kumanje ngoba indlela yezinga lempilo okumele siphile ngayo kayisiyo esiyikhangeleleyo singabantu banamuhla. Sekungani siphila impilo leyana yakudala yabokhokho bethu umhlaba ungakabhucuki. Okunye njalo besicela ukuthi abantu laba esabavotelayo okhansila labo MP kababuye kithi ebantwini bezokuzwa izikhalazo zethu.
Kwezemaphandleni namhla besixoxa lo mnumzana Thembelani Moyo odabuka eDaluka eLupane esabelweni seMathebeleni North. Lingakhuthwa luhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo. Sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba kulabantu abafisa ukuyaphephela kwele Italy abadabuka kwele Libya abahlengwe elwandle ngabezomvikela kulandela ukuphela amandla
wenjini yesikepe akade besikatile. Umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ulubhekise kwele France lapho khangelelwe ukuba uzazama ngamandla wonke ukulungisa ubudlelwano belizwe lakhe lele France kulandela ukutobelana ngohlelo lwezikhali zenuclear. So we see Kati says a masigo.
Benana masigo,
sensible man.
Ye lingalishona njani izulukandaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa ngobudlelwano phakathi bukamalukazana, ubabakazi kanye noninazala. Kambe ukuthi kuyini okwenza ukuthi kuhlale kuxoxozela sonke isikhathi phakathi kwabantu laba. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxa lo nkosisazana Victress Matutu okuhlanganiso yezimi embokodo. Usanda kuncoma umalukazana wakhe enkundleni yokuxhumana eFacebook. Siyakwamukela kuhlelo nkosazana Mathuthu.
Ngiyavinyelela Dube, ngivinyelele kubalaleli bomsakazo omuhle weStudio 7. Ngibonga ukanyukela ehlelweni lakho baba Dube. Ngiyabonga.
Yes, sibonile lapha ke uncoma izenzo zikamalukazana wakho. Kambe wini okwenza ukuthi umncome kangaka?
Ngiyamncoma mpela, ubonile ngincoma umalukazana wangakithi ozalwe ePlumtree kodwa uyendele enkaya ethethe umfo wethu omncane. Okungenze ngamncoma ukuthi izenzo engisengizibonile ezenza kusukela eshadwe ngumfo wethu eminyakeni mhlawumbe lithumi edluleyo izinto ezinhle kakhulu ezidinga ukungconywa. Ngoba kuhlala kunokuxabana phakathi kwabo kwamalukazana ambela kumamazala ambela bo anti lapha ekhaya. Thina besingakakuboni kuye umalukazana wethu sesengumntwana nje ofana lolathi nje sisekhaya. Umama nobaba baphethe ngendlela enhle kakhulu. Ayisiyakuncoma kakhulu, njalo kuyinto enhle engavamanga kodwa siyibona isenzakala. Siyambonga kakhulu umakoti wethu. Sibonge ne-Plumtree ngokusikhulisela umakoti olunge kangaka. Sibonge kakhulu isigaba sakochichi lapha adabuka khona. Hayi, mina ngiyamncoma kodwa umphethe kahle umama, umphethe kahle ubaba, lathi singo-anti sinje asilahlupho naye.
Kujayele ukuthi isikhathi sonke kube lokuxozela phakathi kukamamazala umalukazana wakhe kanye labo babakazi khonapho vele ukuthi kuyindaba vele kungabe lokubuhle sonke isikhathi.
Dube, into leyo yokuthi kuthiwe kulokulwa phakathi kwamalukazana nomamazala labantwana bangu mantombazana basekhaya into abantu abazijwayeza nje yona ukuthi hayi into eyenzakalayo sekucatshanga ukuthi hayi vele kumele kuhlale kusenzakala. Kanti ke kuyenzeka ukuthi lingabodadewabo bendoda libe lobudlelwano obuhle lomkamfo wenu, njalo ungumamazala ube lobudlelwano obuhle nomalukazana wakho. Yebo, khona kuyakuliwe kakhulu. Ngicabanga ukuthi usuka mhlawumbe odadewabo bomuntu bebangu ubele isikhwele ngomfo wabo kumbe lo mama laye kukhona ukuthi hayi umntanami kade ngiyenzela lokhu ngesikhathi engingathathi manje sethethe kasangenzeli. So mhlawumbe ukulwa kusuke kusuke khona lapho. Kodwa ke into elungisekayo leyo ukuthi nxa umamazala engazwisisa ukuthi hayi kade umntanakhe sethethe, so lo nkosikazi ezinye izinto sezazenza ngendlela ehlukileyo ezingafani langesikhathi engakashadi, umamazala azwisise lokho. Lo malukazana futhi laye azwisise ukuthi hayi njengoba yena eshadile lapha ekhaya ufice uvele umngakhe elabo dadewabo, njalo umngakhe uzelwe labazali, kuzamele ukuthi azwisise a-understand impela ukuthi kumele aphile njani nomngakhe, aphile njani labazali bomngakhe, aphile njani labafowabo bomngakhe, engafiki sesiba ngumuntu okwehlukanisayo ukuthi hayi ngoba mina sengishadile lapha ekhaya lo muntu sengowami ngedwa. Phambi ngoba yena afike lo muntu bevele lempilo uzele wakhuliswa lapha ekhaya njengomngakhe. So kumele ukuthi akuzwisise khona lokho umalukazana ukuthi hayi umngamu labazali, umngamu labafowabo, kumele afunde ukuphila la nomngakhe. Lo mngakhe sazi ukuthi hayi kulabanye abantu ngaphandle kwakhe labantwana bakhe. Okwabo babakazi abakhona lapha ekhaya, okunye okudalayo ukuthi mhlawumbe babakazi uthole ukuthi sebehambile baya kwenda, mase bephenduka lapha ekhaya sokunzima ukuthi baphilisane nomkamfo wabo ngoba mhlawumbe bona bahluleke ukuphilisana labadoda wabo bomkabo lapha kade besuke khona. Kodwa nje futhi lakho kuyalungiseka, o-anti nje kumele baqaphele ukuthi hayi abaphazamisi emzini womfo wabo ukuze umuzi phela ungafi, uhlale ukhona, ukuthi loba behamba bebuya befica umuzi lokhu khona bengaphazamisanga umuzi womfo wabo.
Siba ingxoxo yethu yanamhlanje nkosazana Mathuthu.
Ngibongile kakhulu umsakazi ukuthi sixoxe ngale ndaba emala lomamazala lomalukazana labo anti lapha ekhaya. Engingakutsho nje ebantwini ukuthi awu kuyaphileka mpela, kuyeneliseke ukuthi liphile kungela ngxabano. Okuqakathekile nje ukuthi abantu bahloniphane, umunye nomunye azazi indawo yakhe lapha ekhaya. kuhle kakhulu ukuthi liphilisane njalo into engenzeka mina lo makoti wami lo bazali bami lo mfo wethu siyakwamisa ukuthi siphilisane kahle kungela ngxabano wonke umuntu engakwenza ngiyabonga
ukwalomdlasi malapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu suku zonke besixoxa lo nkosazana Victress Matutu okuhlanganiso yezim imbokodo ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukameli komo
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamile inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
namhlanje sihloko zenkosi ezithandekileyo sizathola ilizwi lethu lokukhumbuzana nje walimzuzu emlitshwana elandelayo encwadini yezenzo memisebenzi yabapostoli sikhangele uverse 57 lo 58 kufundeka kanje base bekhamuluka ngezwi elikhulu bavala izindlebe batheleka kuye kanye kanye bamkhiphela ngaphandle komuzi bamkhanda ngamatshe ofakazi babeka izingubo zabo nasezinyaweni zensizwa igama layo lingusawuli zihloko zenkosi ezithandekileyo owayathola ithuba ayibale indaba lesukela phezulu lapho eqalela khona kodwa engakutsho ngamafitshane ngayifinqa ngithi mina indoda le okukhulunywa ngayo lapha uStefan uStefani wayekhulume indaba yevangeli engashayi inja efihla umphini eyilandisa njengoba injalo eliqiniso elalibaba ezindlebeni lenhlizweni zalabo ababelalele wayilandisa ngendlela ababeyazi kazange adobhe indaba engelani lalokho ababekwazi wayibeka njengoba injalo wabuyela emuva wakhuluma aboMoses ukuthi indaba yahamba njani kodwa ke ilizwi lethu namhlanje likhuluma ngokuvala indlebe kuthiwa ke bakhuluma laba bantu ngelizwi elikhulu base bevala indlebe bamsukela zihloko zenkosi ezithandekileyo kukangaki kumbe ngamathuba anganani lapho abantu abavala khona indlebe okumele kube yizo ezizwa iqiniso elikhulunywayo indlebe zabo bazivala ngenxa yokuthi wayebatshela iqiniso ngalokhu abayikho khona abantu bayavala indlebe zabo bengafuni ukuzwa izinto ezisiza umphefumulo wabo ikakhulu abantu bangaba baningi ungathi uyananzelela nxa abantu bebaningi ungathi kungena omunye umoya umbe elinye idimoni ufice besenza le nto engelangqondo owaziyo mhlophe ukuthi nxa angabe eyedwa angake akwenze khona lokho akwenza esisemphakathini abantu iqiniso kabalifuni abantu into esiyobala kabayifuni abanye bazibazonde ngitsho le nto esiza umphefumulo wabo kambe aluba bavula indlebe zabo bazilalelela ukuthi uStefan uthini kanti lokhu-ke wayebalandisela izinto eziyizo ababezazi bezifundile zisuka kubokhokho womunye kuze kuyefika kubo isizukulwane sabo asilaleleni izinto ezikhulunywa singavali indlebe abanye umuntu uvala indlebe aze akhuthwe ngamathuba amahle angamsiza empilweni kanti njalo ukuvula indlebe ulalele umuntu ekhuluma ubusucubungula lokho okutshoyo yikho ukuhlakanipha uvala indlebe umuntu ekhuluma into ingazibe ingenjani vula indlebe uvule ingqondo uyicubungule uyizwisise ukuthi kambe into le ingisiza njani bavala indlebe endaweni yokuthi balalele basole ngemlomo nxa babesola kuthiwa bamsukela ke baze bamkhuphela ngaphandle bamkhanda ngamatshe vula indlebe ukhohlwe amatshe asikhuleke Thixo sicela ukubana indlebe zethu zivuleke lezi esilizibona ngamehlo kuze kuvuleke le ndlebe zangaphakathi silizwe ilizwi lakho likhuluma kithi amen
lohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga untungameli Nkomo ungathunyelwa kusasa. Sokuyisikhathi sohlelo lobatsha.
Na lichona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama ngumaikhobe namhla sixoxa lo MJ Sings umhlabeleli usakhulayo odabuka kontuthu ziyathunga usandukhipha ingoma entsha ephansi kwesihloko esithi Feels wathi silichayele lengoma kancane bese sixoxa lo MJ Sings
solo lokho bebuhleli nami Gena lutong di kwese kanjalo Segum nanda sapuye kai Solo lo kubu sheli nam Segum nanda sapuye kai
Ingoma ka MJ Sings Feels uthi segum nandi awusavuye kaya
Lava sali bayo Sondizela phezulu
MJ ngiyakwamukela kuhlelo bafunda.
Buza, great baba.
Namhlanje sikhona kuhlelo we're talking about ingoma yakho entsha Feels. Awusitshela okuningi nale ngoma.
Feels ingoma yokucina esayiphekayo ku project ephumayo, iEP ephumayo. So satsipheka nje uma futhi ubini waqala nge beat and I'm like, hey, beat leli yachaya abafunga cause feel ligade masi. Still, so feel ukuthi I know the songs actually yadonsa ngayo so sayibiza ngo Feels because i story sengoma le ngesabantu abathandanayo abantu abakhuzuke konke besaqalisa then omnye wabo seqalisa ukuba nenotho then ngasabonakali ngasatholakali nasendlini sengumuntu osehlezi nje esemaphathini so nami nje you know let me ngiyenzama ungani ngiyabhala i-storyline esingane sihlukene lento abantu abanjalo ukungizwa ngizicula in terms of ezothando.
Le dlalade lizaphuma awusibele okuningi ngaleli dlalade.
Idlalade leli lihlukene ngiyazi abantu
abaningi. MJ lihlukene kanjani?
This time sizamile ukungani siya-incorporate ama-sound angani ahlukeneyo sami lathi kuzi-challenge ngoba ezama-artist kumele sihlala sikhula. This time yazi asike siba surprise. Bakwethona abathi ndiuthanda kulungezo ukuphulisa
tshela phela uZulu ukuthi ingoma le entsha bangayithola nga
ingoma le entsha sicabanga ukubona kungcono ukuthi siyifake ku YouTube project yelandelayo yeso ifaka esitola abafuna ukuthenga abayinelisana then abangayithiyo la so ifaka futhi ku YouTube bebuke then abafuna ukulandela besilandele ku Instagram na ku Twitter @imtscenes then ku Facebook MJ Sings la ku Twitter Spotify MJ Sings
abantu they want to hear you sing ingoma yangkhona abashaye nge freestyle
bazokuthola abashali bayo sound is ela phezulu nawo songazi bazokuthola abashali bayo How some diesel and petrol now, just some gas. How much is so yabanda? Hey, how much is so yabanda?
Yode.
Bele kumele bahambe ku YouTube, hambani ku YouTube zulukandaba. MJ, bonga thina.
Siyabonga.
Ayike zulukantaba sithanda ukubonga uMJ Sings ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Kwane lokwalamhla zulukantaba mthwakazo omuhle silugqiba lapha uhlelo lwethu lwabasakhulayo olevalisayo ngenjabulo. Igama nguMaikhobe wathi ngilichiye ngengoma kaMJ Sings. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Maikhobe. Kwezemidlalo iqembu lebulawa City linqobe elebulawa Chiefs 2-1. Emdlalweni weJibuku Super Cup namuhla, wathi ele Platinum FC lalo linqobe ele Wawa FC 5-1. Kweminye imidlalo efanayo, Highlanders 1, Chicken Inn 1, Yata 1, Harare City 3, Cape United 1, Herentals 1. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Liyamemetheka igciwane le-COVID-19 ezikolo eZimbabwe. Bayakhala kakhulu abantu emaphandleni eZimbabwe ngokuswelakala kwemali lokunye okuziphilisa. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesa ngoGibbs Duke.